ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlazi mashumi mabili la nhlano kumabasa 2019 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
kuya kwecyclone le ingakwenza ukuthi sithi amanzi amachibi lapha kwavele kungela machibi khona njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathi sesebusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria
eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day namuhla ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu ababanjwa yilomkhuhlane.
Singaselaho konke lokhu besilapho sesidinga kathesi ama-records asikwazi ukuthi umuntu uhulumende uzagcina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila ama-records okuthi sake saluza konke kuzasilapho? Nxa futhi siyakudinga salokhu ukuthi ahambe edinga i-army eyayikhona ngale.
Abathintwa ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu abahlaselwa kumbe ababulawa ilesisifo. Lokhu kwenzakala amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique kanye leMalawi ehlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai lona elabulala abantu njalo lachiya abanye bengelandawo zokuhlala. Ingcweti kwezempilakahle zithi amachibi achiywa ilelizulu ngabangela ukwanda kwemiyane kanye lomkhuhlane woqhuqho. Isikodlo sikahulumende weMelika eZimbabwe sethule umbiko namhla sitshayela uhulumende weZimbabwe ihlombe ngemizamo yakhe yokulwisana lalomkhuhlane. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele incwadi kwezempilakahle uDokotela Elophi Sibanda.
Je, umkhuhlane oshuphayo imalaria. Imalaria ibangelwa ngamanyane ama-mosquitoes. Ama-mosquitoes, they want, ahlale lapho kulamanzi khona. So, ukubuya kwe-cyclone le, ngesikhathi ebuye ngaso, ingakwenza ukuthi kuthiye amanzi, amachibi, lapha kwavele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathi sekomile, sekusebusika, kungatshintsha, kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi, lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho, imalaria. I-mosquito ihlala kuhle kulow altitude, indawo ezinjengeHarare phezulu. Kodwa indawo ezinjengeVictoria Falls, eDinga, eChibanimani lapho kubelezo idayi khona, i-low, low belt. Lapho kungani kulow, kulapho edayisekele ukuthi ibe khona imalaria. Kuma-higher altitude, njenge-high belt naleyo esuke eHarare, sesisegwedi sinizile khwekho kayivamanga ngenxa ye-altitude. Akusi ukuthi kusemaphandleni kumbe kusemadorobheni i-altitude yakhona. Enyanga akula malaria ngoba i-altitude yakhona iphezulu.
Siyezwa njalo uhulumende esithi usehlisile inani labantu ababulawa kumbe abahlaselwa yilo umkhuhlane. Liyakubona lani nxa lisebenza lokho ukuthi ngempela imizamo siqinile.
kunzima ukuthi ngisho ngoba kangikho kulelo hlandla lwe Minister of Health. But imbiko engizwayo ukuthi iyanqobeka mbijana mbijana imalani. Iyanqobeka izizathu zakhona ziningi, but okunye okuba khona ukusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo. Kuyanceda. Kuyokhangela nje into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjalo. Asiko ukuthi lonyaka kungcono kula last year. Lonyaka kungcono la 10 years ago.
Abantu bengenzani ukuzivikela?
Abantu abangakwenza ukusebenzisa ama treated bed nets. Ukwenzela ukuthi nxa iminyane le ingayifuna ukubahlasela yehlule ukungena. Njalo ama bed nets la akhona endaweni eziningi ekuma provincial hospital ama district hospital. Ukwenza ukuthi udaba lwakhona nxa lukhona ikuzivikela. Ngoba ongaqeda iminyane ngohulumende eseyaspraya ama-reservoirs. But umuntu ngomuzi wakhe, lo muzi wakhe, abangeza bekebe le mithi yokuspraya ezindlini. Njalo isikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokuspraya sesedlini. Lesi sikhathi esamanzi layo yiso esinganisiphazamisile.
Lo ngudokotela Elophi Spanda incwethi kwezempila kahle obekhuluma ecingweni lo Stanekile Mhlanga we Studio 7. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo lamhlanje. Lapho somabhizimusi abakade begcwele ndawana yonke bedinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umbukiso lo wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industries ngokuthengiselana ngesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. I-Trade Fair iqale ngolwesibili ngemihlangano yabosomabhizimusi ephele namuhla. Kusasa langomgqibelo lumbukiso uzavulelwa uzulu njalo uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Iqula elihamba phambili likhokhelwa ngumphathintambo kahulumende kaMuseveni obona ngezamabhizimusi selifikile kobulawayo. Amakampani edlula amakhulu amahlanu aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili agoqela eleBotswana, Ethiopia, Japan, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, America, lamanye lawo ayabukisa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abathinteka lokuhlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bathe bakhathazekile ngokuthi uhulumende ulakho ukungabahlawuli ngoba bengelabo ubufakazi obukhomba ukuthi bahlaselwa ngobani. Lokhu kuvele emhlanganweni wabekhomishini yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission labengatsha ezitshiyeneyo zempilo owenzelwe eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi labakade besemhlanganweni lo badila loba kusaziwa ukuthi abantu bahlukunyezwa ngalesi siga kuza kuba nzima ukuthi kube nobufakazi obungemukelwa ngoba isikhathi sesiside. Isakamuse Gwanda umnumzana Frank Baloyi uthi ngakibe betsa inkomo zazilana uboya kodwa linoto yathabalala ngomnyaka 1984 lapho yise bulawa ngesikhathi sombhuqazwe kukrawundi. Ngakho ke laloba bengadinga ukuthi bahlawulwe ngohulumende kuza kuba nzima ngoba bengelabo ubufakazi bokuthi babele inkomo eziningi.
Baba umuntu wele inkomo zakhe ezeneleyo zisiyenile lati ngo-84. Sabaleka ke ekhaya ngoba kusela muntu saluza konke esasilapho saphendwa ngo-87 sesingaselakho konke lokho besilapho sesidinga kathesi ama records asikwazi ukuthi maybe uhulumeni uzagcina esibhadala phela uzasibhadala njani thina asila ama records ukuthi sake saluza konke lokho sasilapho nxa sithi siyakudinga lokho ukuthi ahambe edinga iarmy eyayikhona ngale
omunye umama obesemhlanganweni munye ongathandanga ukuvezwa igama uthi iningi labo ladlongulwa ngesikhathi sekugrawundi njalo yilabantwana abazakufa bengazoyise
okwakibo lapho kuyamlandela phela avuke umntwana lwana eselokwakibo mina vele isibongo salwana umuntu lakibo vele kazange azangitshele babengachazi lokuthi bahlala ngaphi wayengubani wayenjani ngizakhuluma ngithini njalo kuzabe kuzangiphatha njani mina ukuthi umuntu lo vele ngizatholani futhi ngakho
umnumzana Ngqabutho Mpofu oyebandla lemthwakazi Republic Party yena uzolaba ekomishini ngokuphuza uqala umsebenzi wokukhulumisana lalabo abahlukuluzwayo
kanti ize yenziwe uhlangothi oluthize igugrawundi ingenziwa ilizwe lonke jikelele kwakutheni kwakujongweni kanti uma yenza vele yena ngubani uma yenza lingadinga ama-newspaper leyo mnyaka bakhona bekhuluma bengavivi kanti kungani lokho libhoda ndawonye ukuthwela inyathelo izithunzi
okugcizelelwe ngumnumzana bavubile mzileti Dube owebhethu likaZulu othe likomishini kumele iqale iveze imbiko elodwa phambilini ngalombhuqazwe
mina into engiyifunayo ukuthi first of all let ichambakwa ledumbuchena ziphume zazakale bese sibuya ke bantwini sizwe ukuthi siyangapha ngoba lokho esiyakwakhe sikwenza kuzafanana futhi ayenziwa la ama report ama commission abakhona kwabakhona ngamaphepha kathese sikhuluma ukuthi asefihliwe emakhabothini
unkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ze Community Youth Development Trust uthi labo abaphatheka kumbhuqazwe kugrawundi kuzamele bajeziswe
after esoku-investigatiwe lathola ukuthi bengikhuluma iqiniso and i-perpetrator nansi liyayazi engxenye ngubhosi or ngubani or whatever what is going to happen to that particular person as a commission lilama-powers yini lilamandla okuthi umuntu lona limdumele limpophe ayefele ejele kumbe ayedilikelwa lijele yini
umnumzana Bhizi Kuncube omunye wabalwa impi yenkululeko osuka kogodlwayo uduZulu weZimbabwe kumele abambane axazulule lolu daba ludlule
njengamaZimbabweans kuyini esesingakwenza kathesi ukuthi sisukele lapho esikhona sisiya phambili ukuze ilizwe lethu lulelane lengqubekela phambili ngoba singala sikhombana ngeminwe akula esizaphetha ngakho ngaphandle kokubambana ngezandla futhi
umnumzana Selo naro kokhela likomishin oke wathi ngaphambilini imbiko kadumuthena lo chamba kwayibonakali namhlanje ujikile ethi basafaka isicelo sokuthola lezi ngwalo kuziphatha amandla zikahulumende
i-application isiyenziwe to the minister application to the minister ukuthi lawo ma-reports siyawafuna siloku simelele
unaro bike njalo ukuthi bazaqhubha umhlangano ofanayo eGwanda ngomgqibelo wakhuthaza uZulu ukuthi aze ngubunengi ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ngakhohlwa uhlelo le-Life Talk liyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona okwenziwa ngabesifazana ekuzivikeleni emkhuhlaneni woqhuqho owe-malaria. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umeli weMelika kwele Sri Lanka sexwayise izizalwane zelizwe lakhe ezingamakholwa isiKristu ukuthi zingayi enkonzweni kulimpela sonto ngoba kulokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngamalwa ecatsha wesiMoslem edlulisa amalawulo athiye amabhomba emzimbeni abulala abantu bhosi abangamakhulu amane ngempela sonto yePasika. Abohlangothi lweziphepheli kumanyano we-United Nations babikwa sebekhiphe isiphepheli ezedlula amakhulu amathathu 325 ebezisenkambeni yeziphepheli kwele Libya ngemva kokuphuma kwembiko yokuthi iningi lazo ziyahlukuluzwa lapho zithe zakhonona ngokungaphathwa kuhle kuleyo nkamba. Uhambo lukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni eZimbabwe soluchothozwe kakhulu ngabamabandla aphikisayo abagoqela umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa yena othi uMseveni ungumbusi omubi. UMseveni ufike eZimbabwe namhla ntambama njalo nguye ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusasa. Elizweni lakhe umongameli Museveni usola njalo ngabamabandla aphikisayo ngokuhlala abahlukumeza lokubabopha nje mahlayana. Ikakhulu umeli wedale lePhalamende umnumzana Bobby Wine. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi akulalutho lubi ngoMuseveni yikho nje bemnxusile. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Believe Kaule lesikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sipanda onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ngezinye indlela kodwa kuyinto embi kakhulu ukuthi kukhanya ukuthi bakhona abantu kuzwekazi e-Afrika abazimiseleyo ukuthi baqhubekele phambili besakha inhlanganiso yababusi ababusa ngondlakela ngamandla lokuthaya abantu lokubopha abantu ongekho emthethweni abangathandi umthetho. Kukhanya kumgcekeke ukuthi ukunxuswa kukayoweni Mseveri kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa uzimisele ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakhe nezinye iinkokeli ze-Afrika eziphathise uzulwazo kabuhlungu.
Babugawule, uyamuzwa uyakhuluma babuSibanda.
Ngiyamuzwa sibili uSibanda. Kodwa-ke mina ngithanda ukuthi ngithi mina yebo phela singakhuluma ngabo ukuthi engxenye uyoweni Museveni kunje kunjana izolo ngale ngemuva kule kunye kunjalo ye. Kodwa-ke asikhangeleni phela lapho sikhona kathesi ukuthi thina njengelizwe sikhangelele uyoweni Museveni njengo-president we-Uganda njalo sidinga ukudlelana la mazwe wonke nala esikhona. Ngingatsho ukuthi sokumele sidlelane labantu bonke nje abanye bakhona ababengaqhedakali. Kodwa asikhangeleni phela ukuthi uyoweni Museveni uyahamba kobo-United Nations uyahamba kobo-AU khona ngale amukeleke kuhle abe njalo angizange ngizwe nangalephi langa kuswelakala ukuthi hayi kathesi ungumongameli welizwe le-Uganda kodwa izinto ezinye ezithize zazihambanga kuhle. Ngokunjalo ngikhangelele mina njengokuthi eZimbabwe lapha unxusiwe ngumongameli ukuthi azofinyelela lapha abe khona ekhangelela ukudlelana kuhle namazwekazi amanye amazwe eku-Afrika. Ezinhlengeni ze-Afrika sikhangelele ukuthi sibe nobudlelwano obuqinileyo kakhulu ngaphandle siphumele ngaphandle. Yikho sikukhangela ikho sikuqinisayo kakhulu njengohulumente weZANU-PF.
Uyoweri Museveni usuke eZimbabwe khathesi akula mnyaka esuke kwele Zimbabwe. Angazi ukuthi ubudlelwano obulokhu busakhiwa kutho ukuthi ubaba uMnangagwa akabathola abangane kuzokazi leAfrica lapha kumbe kwamanye amazwe angazama ukuthi akhe ubudlelwane labo nxa ezayo lokhu enamathelana lo muntu oyedwa. Siyazi ukuthi upresident uYoweri Museveni ubhizi uchana lo Bob Wine njengoba upresident Chamisa echilo kumhlangano wakhe owangolwesithathu. Khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi akulalento enhle ngaphuma lapho esingathi kumbe ngeyokwakha ubudlelwano phakathi kwamazwe ngoba phela uyona umsebenzi besilaye. Siyazi ukuthi kukhetho lwe-DRC ukwaphuma lapho ekhulume akade ucabanga yena iSADC yabe yaphikisa ngoba yena bethi ukhetho luyana lubuye lwenziwe njalo iSADC yathi hayi sesifuna khona okwenzakala. Kutshengisa ukuthi vele la uyona umsebenzi uselabangane abalutshwane ngakho akalato enhle angasilethela yena noma angasinceda ngayo uyehluleka nje kakhulu njengaye umnumzana uMnangagwa. Njengoba sivele sitsho babagawula ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abanjengo babo uMnangagwa balalele abantu asebekhangela indaba ezifana lazenezi bezicubungula ngendlela emqoka. Sikhulumile ukuthi umkhono uzalimala ubaba uMnangagwa kalaleli. Siyakutshela manje ukuthi into ezenzayo lezi kazisindawo uthanda ukubona ngomopho.
Baba Gawule, kungani uMnangagwa engakhethanga umongameli welizwe eliphumeleleyo elihamba phambili kwezenotho njalo ohloniphekayo nje emehlweni ezizwe zomhlaba?
Bakhona phela abantu ukuhlanzeka kwawo kuyathiyana, ngiyavuma konoko. Kodwa ke asikhangeleli phela ukuthi nxa sifuna ukuthi sisebenze ndawonye kwesinye isikhathi kumele singabandlululani. Njalo khonokwana kunye okuswelakalayo kuyamtshintsha umuntu ebe ngumuntu ocina kwesinye isikhathi esenza kuthi anti sikhuluma kalesi ngokuthi lapha izinto zonxa zisenziwa izinto zake ziguquke nje ngelanga linye. Kodwa khonoku kuyengeda abanye abantu bona babesengani bayaswelakala kuyabayenza kwesinye isikhathi baguquke babone ubuhle obuthile. It's like uyoni Museveni ncongamiva ayita namhlanje e-South Africa khona ngayo mbijana njenge-Africa siyasalela sile muva. Kodwa ke sabeloku sikuhamba mbijana siloku sikuhamba mbijana sikhona singathi sipenda nesithi lowunje sizayihluleka ukusebenza sonke.
Kuyigqibe ngamafitshane dokotela.
Ngiyakuzwa baba ugawu ludubo lukhona ngalokuthi i-Uganda ila business zayiletha kwele Zimbabwe. Ludubo lukhona ngokuthi i-Zimbabwe International Trade Fair ngayelani lokuthi sizame ukunceda upresident uyona imisebenzi ukuthi abe ngumuntu ophatha abanye abantu ngendlela eqondileyo njalo landele zomthetho.
Kuyigqibe layo ngamafitshane baba ugawu.
Mthetho angisithi ke dokotela Sibanda asakheni omunye umuntu wathi yena alwi-Africa ingasebenza ndawonye ibambane ingaqondisana lapho abantu abalahleka khona singenane sisebenze ndawonye njengesizwe seAfrica singaphumelela siye phambili.
Umnumzana Belief Gawule ngoyebandla lezano PF ubexoxe ndawonye lo dokotela Nkululeko Sibanda OMDC.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kushortwave.
Uhulumende weLebhilitane sesidla amalanga abi evalela lokubisela izizalwane zeZimbabwe ezancitshwa amaphepha okuphephela kulelo lizwe kanye lalabo abake bavalelwa ejele. Kubika uEzra Chisaspanda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemingcele elwe UK Border Force solubisele ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu lasithupha 56 kusukela ekuqaleni walo mnyaka. Umnumzana Sikhozile Sibanda ongaboniyo ngomunye owaphindiselwa ekhaya ngeviki edlulileyo ngemva kokupikela icala lokudlwengula owesifazane.
Mina ngangena eprison ngendaba engangiyenzanga bekwazi ukuthi akulanto engayenzayo but because vele kwakule statistics yokuthi kumele kuphela abantu abangena ejele for those things abangifaka kuzo abamfakela yona la my fellow victim of being of that statistics kathesi kuthiwa kula maZimbabwe 2500 omele bebiselwe ekhaya baphongo ngihudula kuphela abangenisa Kona apa wangeni semuva kweplane ukuthi khona abantu abaphakathi bengaboni.
Usibanda uhanjiswe njengesibotshwa elindwe ngabantu abathathu kundizamchina.
So sithe sifike eHarare bahehla lami bathwalela isikhwama bafika bangihanda over to ama authorities angaphe elokuzeni eZimbabwe eHarare. Kwahle kwaba basebeqetha lapho baphendula. So bagcine khona lapho.
Bamthatha owasibanda bamhlalisa endaweni eseduze lesibhedlela seHarare Hospital egcina abantu abangelandayo ukuhlala. Njengomuntu ongaboniyo uhlangana nobunzima kulindawo.
Kula toilet eduze, nxa kumele nge toilet kumele mphume phandle, nimemeze umuntu uthi azabuye manje ebusuku. Kuyaba ngasela muntu abantu abasebenza lapho bengasekho. I never expected ukuthi ama British bengangenza kanje. Nxa bengadeporta mina, what more umuntu right ozibonela kuhle, which means vele they will not even look at that. What were ama champions ama human rights, kodwa this is a complete violation of human rights. Unzima madoda, kodwa hayi, uNkulunkulu khona uzongisiza one day.
UNkosazana Nariane Shamba owenhlanganiswe emele amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Mazimbabwe Yes We Can uphatheke kabi ngesenzo leso.
Ama-British ngabantu abanjani? Bekuhambisa isiphofu, isiphofu eZimbabwe. Hayi bakithi, hayi, akwenziwa lokho. Bathi balama-human rights. Ama-human rights anjani? Okuthini ama-human rights?
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe, umnumzana Thabiso Moyo, simthole sebemdobhile laye, saxoxa laye ecingweni, bemusa e-airport, belungiselela ukumbisela ekhaya. Laye-ke ungomunye owakwaba yisibotshwa.
Ukuxabana nomama womntwana esasisonke kweminyaka engu-10, agcine embophisa ngaye ejele. Aphuma lapho ngasebethi kini banthathele i-status sami, kodwa-ke lapho abantu bafundisele eZimbabwe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile kukhuluma ngokubiselwa kwalabo bobabili ekhaya. Bathi bayaphambili ngokubisela abantu beZimbabwe abangela maphepha okuhlala elizweni. Inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kaziphenduke ekhaya zizamukelwa ngezandla zombili kule ngozi sokusenza abangela maphepha balale bequthile ngovalo. Ngimele iStudio 7 eHeathrow Airport, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Sona isitakwa ngihlutshwa nje yigoma ingoma kamampintsha ehamba lo Pepsi bese iqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EZimbabwe limanyane lamanyamazwe namhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqo ele World Malaria Day. Lingakohlwa ukubana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.